Ye uhamba kuhle konke nje uhamba kuhle siyakhampena imshelo zethu ziyahamba ngokubona kwethu sikhale ukuthi silanqoba sibili ye bonke sihlana labo bajabulile njalo silabantu bethu abezimbabwe abavela kuwonke nje amaprovinsi abancedisayo khona yale ebhikida ithis campaign sinqobe ngikhuluma nje abasuka kobulawayo emathweni north le-south balungiselela ukuyebhikida labo esiyancedisa nje kusasa
Sike sezwa ukubana lalinxuse umongameli we-MDCT uMnumzana Tsvangirai kuhamba njani ngokusebenzelana lebandla leli kukhetho lolo?
Yekuliqinisa ukuthi lokukhangelelwe ukuthi kube lokuncedisana ekhethweni njengabantu abavele besebenza umsebenzi ofana nayo ku-opposition kodwa okwakhathesi akukacaci ukuthi uMnumzana Tsvangirai uzenelisa yini ukuthi abe khona emsebenzini lo kodwa loba kunjalo umongameli wethu uDr Jason Zulu uyakhona ebhikida ngolwesine mhlaka 19 kuyakhampena kuzaba le rally khona ngale khalesi kuzahamba kuhle kakhulu
sizwa kuthiwa kuke kwaba lokwethuselwa kwezinye indawo kuhamba njani okwakathesi
into eveli ishali khona nxa kulokhetho izanu into eveli ithanda ukwethusela kulokwethuselana bayasebenzisa ukudla bekhampena ngakho benitha abamanye amabandla kukhona sibili kodwa hhayi kuyahambeka lathi siyazama ukuthi sisebenze kunjalo